sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 kuNhlangula 2023 ngoKeeps Dubey. Endabeni zethu lamhlanje.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Ukusikutaza laba abazanqindisa ukuba bathumele amaphepha abo.
IZimbabwe Electoral Commission kutaza abazanqindisa ukukhetha oluzayo ukuba behambise amaphepha abo masinyane kudalene nomination court.
Ikhazi yona ila esidingeni amavolontiers abavuyayo bazifaka phambili ukubana nabo besansukuthimedisa le 4200 lize lonke.
Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula inkulungwane ezine. Amabandla aphikisayo athi ifazi yenza okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikutaza abazancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ngcwabakazi ukuba belungise masinyane amaphepha abo azahlolisiswa lidale le-nomination court ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana Rodney Kiwa isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission njalo engumsekeli wekomishini le utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuba kuqakathekile ukuthi abazancindisa belungise kahle amaphepha abo kusese lesikhathi kungakafiki umhlaka 21 Nhlangula. Ukiwa uthi laba bafuna ukuncindisa balakho ukuhambisa amaphepha abo kungakafiki usuku lolu.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Ukusikutaza laba abazancindisa ukuba bathumele amaphepha abo bakhuthaza zeni ukuba baze namaphepha abo kathesi.
Ukiwa wethule inkuthazo le ngesikhathi ibandla lezanu PF lilo lodwa esevezele uZulu amagama abazancindisa kukhetho lwamakhansila amalunga edayela ephalamende kanye lolukamongameli. Umnumzana Admire Masikati okuhlangothi lwabatsha kubandla leli uthi bazalungisa amaphepha awo ngendlela efunwa yizeki.
Abantu babezikhethele umuntu abamfunayo ukuze yenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadala lokuthi awini xa esengcikela namanye amabandla abekhona ukhetho. So mbona ngathi ibandla lezano PF liyenze kuhle.
Amabandla aphikisayo akhanya lokhu edinga abazawamela ukhetho oluzayo. Kodwa athi azahambisa amaphepha kudale le-nomination court ngendlela ehlelekileyo ngeviki ezayo. Okubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shirye Denga uchasisa ngalokhu.
Lokho kukhulunywa yizekhi ukuthi abafuna ukukhankasa ekhethweni sebengaqala ukuhambisa amaphepha abo ukuze ehluzisiswe yizekhi belungiselela i-nomination court. Into esemthethweni kakhulu njalo njengebandla lathi yinto esikhangeleleyo ngoba nxa abanye benqabesazi sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kuma-province angafika 9 out of 10. So kuma-province lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu.
Umnumzana Kuda kwashe Zulu okubandla le-Alliance for the People's Agenda apha uthi sebelungisa amaphepha abazawahambisa e-nomination court.
Ngizimisele ukuthi ngihambisa amaphepha lawo e-court ngolwesithathu iviki ezayo ngoba akula ngenye indlela esingayenza ngaphandle kwalokho ngoba kumele siwuncintise umbuso khona sibancintise laba abadala sebekhulile kungene thina emahofisini ngoba labo bahamba impini isikhathi besabancane. So lathi sesiyenza khonokho abakwenzayo wa following their footsteps.
Umnumzana yeBeth Jamuka oyebandla le-People's Unity Party uchasa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Abanye esisebenza labo ephathini ye-PUP sebeqedile ukuyenza i-clearance yonke into ifuna nomthetho sebelinde isukhu lokufaka ama-papers yabo ku-nomination. So kukhetho siyangena.
Amabandla phose wonke yaseqalile ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimndondolozi Ndlovu.
Abakhokhela inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe okucatshangelwa ukuba ikhokhelwa ngamapolisa ensitha awe-Central Intelligence Organization kumbe CIO bathi balamalunga edlula inkulungwane ezine kwele Zimbabwe. Bathi bazisungulela inhlanganiso le hathi ukuba ikhokhelwa ngamapolisa ensitha. Kodwa abakumabandla aphikisayo bathi inhlanganiso le ingxenye yamapolisa ensitha. Umnumzana Gudam Sanka okwenhlanganiso ye-FAS uthi banikwa imali ngabantu kanye lamankampani atshiyeneyo. Ulandula ukuba bakhokhelwa ngumnumzana Walter Tafumanei, omunye wabaqondisi be-CIO.
Lama-ofisi ethu avondiwe lapho engikhona le-team yami sibenzela khonapho benza ama-decisions e-FAS. So abantu labo nxa bezama ukuthi hatshi isetnajiti to try ukuthi mbaqondise ukuthi bebone indlela eyiyo.
Ye, kodwa-ke ilamalunga amaningi kangakanani i-FAS eziqintini? Sizakuthiwa sibili baningi kakhulu, i-district le-district lomuntu kuyefika la ku-provincial level, njalo abantu bayahola. Imali yonke leyi lithatha?
I-FAS yona ila esithingi esithiwa ama-volunteers laba ababuyayo bazifaka phambili ukubana labo bekwazi ukusincedisa. Le 4200 lizwe lonke esilabo bayavolontiya. Kodwa nanxa bevolontiya lathi siyadinga ukuthi sibanike lase izimadlana ukuthi bethole ama-airtime, bekhona ukufona, bekhona ukudla nange-campaigna. Imali leyo sincedisa singathi ngama-volunteers nje abantu abasincedisayo lapha nalaphana bebesincedisa ama-donors besincedisa nje ngemali esijeneyo. Sase siyavuka lathi siyengalwana la esifakele imali esifakele. Siyafila singatholi lapho esingathi i-consistent isosi engasilekisa ngemali.
Uhulumende-ke alitholi imali khonapho kumbe losekelo?
No, uhulumende akutholi imali. Akutholi imali kulesifiso sokuthi sithole. Kodwa uhulumende akangenele okwepolitics esethi alitho lina litho behulumende so asilinike nasente. So uhulumende kakafike kumina.
Ye, siyakhumbula njalo belingani liyakhankasa ebantwini nxa besiyakhangela amagama abo khona ngale ku-voters roll. Kuthiwa beliloba abantu phansi ubhale ukuthi lo igama lakhe mbani uhlala ngaphi. Belikwenzelani khonokho?
Ya, lapho silabantu esithi ama-volunteers ethu balabantu babo abakumahlelo esithi ngama-members ethu elunga le-ZANU-PF. Ngikholwa le opposition layo siyabona yathi i-strategy yayo kuthiwa yibhrumango ukuthi ube lihlaza phandle ube yelo phakathi. Batho ukuthi bona amalunga abaphakathi kwe-ZANU-PF bona balamalunga. Thina siyamalunga amaningi akuma-structures ethu. So thina sakubona kufanele ukubana hatshi njenge-organization asibeni le-analysis yokubana out of 6.5 registered voters bangaki abangabelunga lethu abazahamba besiyabhekela amabizo abo esithi i-inspection. So abehlezi nje kathana le-police station bekhayela ukuthi okay lo ukumaselethu ubuyile uza ukumaselethu ubuyile. Ngakho-ke basinika i-analysis. So khathesi silama-36 ukuthi out of 1.7 million abajekhayo esicabanga ukuthi ngabe yiphi nami ngikhethe sikwenzela kuphela engisathi kwenza mgcini.
Umnumzana Gudam Sanka ukuhlanganiswa ye-Forever Associates Zimbabwe esekela ibandla le-ZANU-PF. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Walter Tafumanei. Sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Sithanda ukuqinisa abantu bakwethu ukuthi hatshi bo i-FAS ayisiyo civic organization, ayisilo bandla elizimileyo lodwa. Lasungulwa ngamajaha eSolusi College besithi bona bafuna ukuthi bancedise izano kwenzela ukuthi bawin ama-election. Basebethatha imicijo yayo yayalungiswa yabunjwa kuhle ku-Central Intelligence Offices e-headquarters. Njalo silobufakazi ukuthi u-Deputy Director of CIO nguye othungamela le i-organization. Asithandabuzi ukuthi yingxenye ye-intelligence organization ngabantu abafuna ukudunga ama-election bazenze njengabantu abazimeleyo bona befuna ukuthi ama-election la angahambi kahle.
Baba Mafa, likutsho ngaliphi khonokho ukuthi ungani nguye okhokhela inhlanganiso le? Likuthatha ngaphi khonokho?
Siyababona indawo zonke, siyababona kuma-polling stations wonke, kuma-province wonke, ngabantu abaziwayo ukuthi bathelela ngaphi, ngubani obalawulayo, le njongo yabo siyayazi. Ngalokho mahlabezulu asibeni lezibindi senze umsebenzi wethu singabuyele emuva njalo singathanda udlame ngoba wona bafuna udlame ukwenzela ukuthi badilize ama-elections la ngoba sebebonile mpela ukuthi lonyaka bazabamba insiba zejuba i-triple C lo-president Chamisa yibo abazatshaya intambo. Ngalokho sithi ayi abazimelanga bazalwa yizanu njalo babe yimbaxa ye-CIO. Lokho silobufakazi obukhulu kodwa-ke sizanqoba noma besenza imicimbi-cimbi yokuthusela abazali emakhaya.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC siqoqe laye ekobulawayo. Zithwele nzima izakhamuzi zemcwazini esiqintini semadopho esabelweni seMatoreni South lapho amasela azenzela umathanda etshontsha izifuyo zabo ikakhulu obabhemi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Kusukela ekuqaleni kwalo umnyaka sokulamadonga afika amakhulu amane 400 okubikwa ukuthi atshontshwa kulesi sigaba. Iningi selilala liqutile komvunda lilinde izifuyo. Ugogo Magazela uthi amasela atshaya avala isibaya sakhe sababobhemi.
Bebatshontshe ebusuku kade bavuka ufika amadonga aseko.
Utshontshele amangaki wena?
Mina ntshontshele 7. Khondo yawube khona lapho ephumula leBellevue. But-ke sihambe siyeripota. Kwesinye isikhathi ungaripota uzokuthiwa dinga 3 months. Ngoba bengaze behlangane labantu beqhuba amadonki. Abababuzi, uyahamba umuntu nje watshontshile ahambe, ahambe lawo. Amasela abaleka athi amapolisa. Hhayi uhulumende kasikhangeleki ukuthi amadonki aqakathekile ngoba ayasinceda.
Esinye njalo esekamuzi umnumzana Mika Mpofu uthi sebaqeda amadonki akhe njalo kwamande sebengenela le nkomo zakhe.
Hayi kutshontsheni bayatshontsha kakhulu. Kathesi basanda kungitshontshela inkomo ezimbili. Angathola kuphela amabhera kunye eceleni komgwaqo. Akulo kusokwabantu. Njengamapholisa nisengaziphota kakhulu. Akula muntu osebele kwambamba. Akula.
Liyakhala lepholisa lesigaba umnunzana Nevachuma.
Hayi lapho isifuyo zindlela ziyaphela. Kuphela kakhulu izidonki. Inkomo yebakwenza kodwa hayi akuvamanga ukuthi ulandelelane. Idonki yize seziphelile kakhulu abantu bakhalile indawo yonke nalo. Abanye abasela vele.
Usobhuku Mhlanga weMcwazini Village ufakaza ngolahlekelwa kwabantu izifuyo zabo kulindawo.
Vele sesihlala izakhamuzi sesihlalela evalweni amasela sebhakile lapha kusafuywa la kuqiniswa kusafuywa njengamadonki haya ayaphela ngesikhathi sisiba la madonki la ngabe namhla abantu kabathwala nzima ukwenza imisebenzi yabo kodwa awasozibona umuntu ngaze uyayithenga sasiyavuka ingekho. Amapholisa asincedise. Lathi siyazama ukuthi sizincedise kodwa-ke siyafisa lokuthi amapholisa asincedise.
Kwabotshwa umuntu ephumula kobulawayo kunyanga ezimbalwa ezidlulileyo owayethengisa inyama yedonki. Abantu sebecabangela ukuthi mhlawumbe amadonki abo ayabulawa inyama yabo ithengiselwe uZulu. Usobhuku yaphambili egcizelela ukuthi kungenzakala ukuthi uZulu kobulawayo othenga inyama emgoqweni uthenga inyama yedonki.
Njengoba uzathenga kwesikhathi uyathenga inyama ungayazi ukuthi ngaphi isiyiphisiphisi ungakazi ukuthi ivele ngaphi. Ingozi yona le siyezwa kuthiwa amanye amadonki abonakala endaweni zephumula ngale egangenele manje ngala kungeneki ngaphandle nxa ukuthi uhulumende engancedisa abantu besithi besiya khona ngale nxa ukuthi azwakele kukanje kula mapholisa abale zikhathi
nxa sizwa kungeneki benzani bayashaya
babulala sile ngoba labo uyebizwa bekhuluma ukuthi lapha vele asifuni umuntu olobumbulu bakhe bajonjani bathi asifuni ukumbulula.
Isikhulumeli samapholisa esabelweni seMatoreni South, u-Assistant Inspector Moyo, uchazisa ngokwenzakala esigabeni lesi.
Thina njengamapholisa eMatoreni South, sithanda ukukhuthaza uZulu, ikakhulu esigabeni seMatopo kwelekhezi. Bananzelele kakhulu izifuyo zabo, ikakhulu obabhemi. Silabo abatholakeleyo eSontala, sebequnywe indlebe, okwenza ukuthi abantu abanikazi behluleke ukubananzelela. So, basofanini kakhulu izifuyo zenu kuzigebenga lezi sithi ingalo yomthetho izalibamba.
Izakhamizi zicela uhulumende angenele ngoba amapholisa sehlulekile ubamba amasela njalo zithi azikwazi ziyalimangani lo nyaka njengoba amadonki esephelile. Ngiyimele Studio 7 ngisemncwazile emadobho igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sengangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Silvio Berlusconi wayengumkhokheli wakwele Italy lasekho. UBerlusconi wayesaziwa ngokuthanda ukukholisa emaphathini lokuya emacansini labesifazana abaningi ubhubhe namuhla. Akwaziwa ukuba ubulewe yini. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba sokulungiselelwa umngcwabo wakhe. Kulabantu abalijumi abagoqela kade betshada abafe engozini yomgwaqo kwele-Australia. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba imoto kade behamba ngayo ebithwele izethekeli ibhewuke entabeni okulenkungu e-New South Wales izolo ebusuku. Usebotshiwe obetshayela imotali. Sokuhlengwe abantwana abane ehlathini kwele-Colombia abahlale egangeni okwenyanga ezingamajumi amane kulandela ukuwa kwendizamtshina akade behamba ngayo. Abezindaba abe-Reuters bathi abantu bamangaliswa yokusila kwabantwana laba okwesikhathi eside bebodwa egangeni. Bayalwa okumangalisayo kule Sudan okulempi yomvukela. Kulamazwe ambalwa azama ukulumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu eZimbabwe bakhuthazwa ukuba besebenzise ngonanzelelo imbawula ngesikhathi samakhaza. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imbawula zibulala abantu abaningi minyaka yonke ngoba kayisetshenziswa kahle ngozulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ingcwethi lezi zithi ukusetshenziswa kwembawula ezindlini kuvaliwe iminyango lamafastela kwenza ukuthi ikhiphe umoya obizwa ngokuthi yi-carbon monoxide ohitsha umuntu acine elahlekelwa yimpilo esebuthongweni. Zithi lokhu kungenxa yokuthi i-carbon monoxide igcwala masinya ukwedlula i-oxygen ephefumulwa nguzulu, kungakho iyingozi nxa kuvalwe indawo ezingenisa umoya ovela phandle. Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya, udokotela esibhedlela sempilo, uchasisa ngokusetshenziswa kwembawula ezindlini.
Uyaxwayisa ukuthi inanzelele ekusebenziseni imbawula. Imbawula zingaphambanisa into eziningi. Nxa kuyukuthi imbawula le elekhowulu eningi livale bese livale emnyango lithi liyalala ebusuku, iyingozi empilweni zabantu. Kumele abantu basebenzise imbawula nxa sebesiyalala, imbawula zifakwe phandle zingaze kwalalwa kuvalelwe endlini. Lezi zona ezenziwe ngekhowulu vele umnyango lasemini ungaziwavalwa.
Umongi umnumzana Thulani Mahlangu uthi intuthu ephuma emalahleni embawula iyabulala nxa umuntu engayihotsha.
Imbawula ziyingozi ngoba zilentuthu ebizwa kuthiwa yi-carbon monoxide. Li-carbon monoxide ayizwakali umnuko kodwa iyabe ilokhu isiba khona. Njengoba abantu abaningi bevala iminyango bevala lamafasitela nxa bengangena endlini, kutsho ukuthi umoya esiwujayileyo awusangeni endlini, kuyabe sokuthola lakala leyo carbon monoxide kuphela. I-carbon monoxide ingangena emzimbeni ayiphumi, izahlala lokho ikhona ukugcina kubangela ukuthi umuntu afe lungenxa yokuhotsha lintutho okuthiwa i-carbon monoxide etholakala ezimbawuleni.
Umnumzana Joseph Nkomazana unobhala wenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu kumele benanzelele lapho ababasela khona umlilo labantwana ukuze kwenqatshelwe ingozi.
So isikhathi somqando sinanzelele into zomlilo, sinanzelele lapho esiphasela khona imlilo. Iya kulanto singayenza vele siphakathi kodubo. Asisila mali zamagetsi, amagetsi akhwela. Uvumani siyabona ka izesi yakhweza. Njalo ikhweza wona amagetsi angkhona engekho. Njalo nxa engekho kunzima ukuthi siphonge ukuhlala kungelanto yenziwayo. Abantu begcina sebecabanga ukuthi khona badinge lezo nkuni babasemambawula bafake ezindlini.
Unkosikazi Melissa Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi abantu kumele benanzelele ukuthi abalali lembawula ezindlini kanye lokuvala ngci ugcine kungangeni moya.
Nxa sikhangela khathesi sesingene esikhathini somqando, kodwa okuqakathekileyo okumele sikunanzelele lokuthi sikwenze nxa sisebenzisa imbawula yokuthi akumelanga sivale endlini kungangeni moya ngoba kuyabulala, ikakhulu i-cold. Siyananzelela ukuthi iningi nxa lifake imbawula liyavala umnyango lamawindi, abanye baze balale ubuthongo bengacitshanga imbawula okuyingozi kakhulu, abanye basuke bafiyele ebuthongweni.
Ingcwethi lezi zithi akumelanga imbawula zifakwe duzane lezigqoko lokunye okufanayo. Zithi akumelanga uzulu alale endaweni okulembawula ngoba kulula ukuba bebulawe yintuthu engakhanyiyo i-carbon monoxide. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi enkayi esabeleni seMathabeleni North bakhala ngentengo yempahla ekhuphuka phose nsuku zonke kanye lesivuno esingatsho lutho lonyaka. Bathi uMangoye uselala eziko. Kubika uNodaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akula misebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa ikugukudeka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTogwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Sesihluphele, siyahlwele ngesenti, siyabhema, kumele sigayise, awula mali. Izitolo athesinto zankhona amaprize ankhona alubhethu. Sisukela kuthiwa $3, amafutha kuthiwa $4, abanye bathi $5. Njalo ukuthi abeni uhulumende iyakwenza ukuthi ifake price control ngabona sibhethe ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Asinesifisa ukuthi ngakuye ehlisa into lezi sithenge kuhle ngoba yazi avela kakuthengeki sibili, yazi noma uhlezi ekhaya yazi hayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hayi akusasicacelanga kuhle ngoba vele hayi asivunanga kulalutho emasimini, so asikwazi lokuthi vele sizakwenza kanjani lo nyaka.
Umnumzana Sithelo Mpofu laye ukhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka. Uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikuswelekwa kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo.
Indlala inenge ebantwini ngoba vele already sesisebolekana izimpuphu umuntu ayihluleke khona ukuyibisi la ubona abantu umntile family vele kaguzanga zuzelweni igogogo ubona ukuthi vele kalandle angakubhadala ngayo. So le ntengo vele na yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhoki ngoyini susidlala zindumba zwene zoqeda idubo bona ukwala amafutha.
Umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa ikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Ukuze uthole umuntu ehamba-hamba kulapho ethengisa something kumbe ezothenga something eshop uyabe esebenze somewhere, wasebenzela enxanye uChise Dinner, enxanye ugamulile, enxanye uhamba wabanje inkuni, abanye bazidiliverela inkuni khona bezokupheka ngama-five use umuntu khona bazokuthiwa yimali.
Ukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu. Unkosikazi Siphathisiwe Mabhena othengisa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola leMelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019.
Sokudula ama-wholesale amaningi kathesi vela njenge-ecocash iyabi phezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodoti vele lo lanxa uyithwele ngefoni wafaka lokuthi awula mali.
Umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uzulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla.
Sebesifisa ukuthi nxa kungaba yamaloni nje sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment. Ugcwalisa ishopu yakho. Uyigcwalisa ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodanga. Ngesikhathi uthengisa lapho uyakuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali wabuyikweletile.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana.
Ziningi izimali abangazinikwa, enye nge-Women's Bank, enye nge-Zimbabwe Community Development Bank, enye nge-Women's Development Bank. So zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities.
Abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.
Ho okwamanje-ke zonke isikhathi senu balaleli be-studio 7 nakesizwe ukuthi lamhlanje lithini ngalokhu elikubhekane lakho njalo lokubengelela izihlobo labangane.
Salibonani, salibonani mahlabezulu. Igama lami nguPhathiwe Sibanda, ngikhuluma ngikwele South Africa ngokokuhlala. Uhluphe engibhekane lalo okwamanje ngilomne wethu owabotshwayo eBotswana usedonsa inyanga. Kodwa ngiyabonga ukuthi izakhamizi eziduze nami labangane ayi bayangincedisa kakhulu ukuthi singenza njani ukuze aphume. Yena-ke wabotshela ukuthi wayehamba ngemoto elomuntu ongelazincwadi babupha bonke abantu ababephakathi kwale moto, kodwa yena hayi icala akalenzanga, izincwadi nje zalabantu ehamba labo yilo kuphela uhlupho engibhekane lalo okwamanje. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami zonke, ngibingelela umntanami Admire Moyo, ngibingelele umama wami ekhaya, umamazala wami ngithanda ukudlala laye ngithi ngusiluzeni, usiluzeni kamadlela. Ngithanda ukubingelela ugogo wami Mahlomuka wasekhaya entuno ngesigabeni saseplumtree, unyoni umfana wembuzi zami oyelwisa inkomo zami ekhaya, uDaniel Ngwenya umntaka mamazala ezindlala njalo.
Salibonani, mina ibizo lami ngingusithabile Nkomo, ngihlala koBulawayo eZimbabwe. Into esisihlupha lapha koBulawayo bakithi yikuwa kwaya kwamandla edola esithi RTGS. Sesihlutshwa yikhonokho ukuthi uze uthenge isinkwa sakoproton sokumele ube le 10,000 bond ukuthi ugade umthova ukuze uyefika koBulawayo. I-10,000 bond. Sokusithayiza ngamakhanda kakhulu, especially thina silabantwana abafunda enzikini yedorobhu, ngoba ukuthi umntwana agade ekuseni siye esikolo agade ephenduka sokumele abe le 20,000 bond, okuyimali enzima kakhulu ukuthi uze uzibone usibambe imali engange-20,000. So yinto esingathi isihlupha kakhulu kokuthi kusiyaphela linyanga kaJuni asikwazi ukuthi kuyabe umthova usuyimalini, ngoba sikhuluma namhlanje nje isinkwa siyi-10,000, umthova uyi-10,000. Ngiyabonga, ngibingelele kuyo yonke imuli yasephelandaba koBulawayo. Ngibingelele kunye labantu abami. Ngiyabonga.
Igama lami ngubekezela Ngoma, ngihlala koBulawayo. Izinto currenti zinzima ngenxa yama-exchange rate lanilani laba, kwenza kube nzima ukuplana for whatever, particular labantu abalezimali emabhenki lanilani, lama-prizes suddenly sehayikhile. And amanzi asilele ezweni lethu la, amanzi ashota, lamagetsi akunzima. Hopefully kuzalunga one of these days. Currently hayi, ngingathanda ukubingelela abantu abami lo medium, my two boys and the wife. It's okay, thank you so much.
Le yimbono yabalaleli be-Studio 7 bakhuluma sibili abantu. Nxa ufisa ukuthi ungene kunamba-ke ukhulume labantu, thumela i-audio yakho kunombolo ethi 202-394-4872. Wothi ngiphinde njalo lapho-ke wabhala ngelahle kumbe ngokunye ubobhala ngozwani, naso khona ngapho-ke nxa ubhala enhlabathini ubhala kuzwakale phela. 202-394-4872. Lingakhohlwa njalo ulive talk namhla sikhuluma ngokunikwa kwamuyi undawaningi sithole isicoco sobuqhawe belizwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, othi sikhangele ezinye besilazo. IZimbabwe Electoral Commission ikhuthaza abancintisa kukhetho oluzayo ukuba behambise amaphepha abo masinyane kudalele nomination court. Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula inkulungwane ezine ezigabeni ezijeneyo eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa umthembo Stemba ukeeps dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.